So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 23 lwezi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kulababili abakobulawayo ababulewe ngumkhuhlane we COVID-19 loyedwa oyemaswingo kwabanjwa abafika phose amachumi amahlanu igcikwane le coronavirus izolo.
Owenzakale ukuthi lockdown ithe iphela kumbe abantu bevunyela ukuthi baphume ezindlini abantu basebephuma bagcwala ezibhedlela ngenxa yokuthi bebehlezi isikhathi esiningi begula besezindlini bengatholi uncedo.
Abachayeli labagada amabhasi bakhala ngokukhwezwa kwemali esizabhadalwa entubeni zomgwaqo ama toll gates esikhuphuke ngokuphindwe phose kathathu.
Into ehluphayo ikuthi mahlabe zulu ama departments wonke akahulumende lezisebenzi zabo ababhadali imota zabo zilama tempo ukuthi zidlula mahlayana nje zizihambela.
Kambe uhlelo olutsha olukahulumende lokuvuselela umnotho welizwe oluthiwa i-National Development Strategy 1 luzavuselela umnotho elizwe na?
Kuvame ukuthi inhlelo ezinjengalezi ziyabuya uhulumende engakhulumanga labantu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ababili abakobulawayo ababulewe ngumkhuhlane we COVID-19 loyedwa oyemaswingo kwabanjwa abafika phose amachumi amahlanu igcikwane le coronavirus izolo. Iningi labatholakale belegcikwane leli ngabesigaba seMathebeleland North okulamachumi phose amathathu 28 kulandele kobulawayo okulaba lichumi lanye 11 emaswingo kulaba thathu loyedwa oyemanikaland. Asebebulewe ngumkhuhlane we COVID-19 sebefika phose amakhulu amabili lamachumi afika phose isikhombisa 268 abagula umkhuhlane we COVID-19 elizweni bangamakhulu ayisikhombisa lambili 702. Kunjalo nje isimo ezibhedlela zikahulumende sibikwa silokhu sisibi ngenxa yokusilela kwabodokotela lokungavumelani kwabo lomkhathi ngeholo kanye lendlela okumele basebenze ngayo ngesikhathi inani labafuna ukwelatshwa kulezi ndawo lisanda. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 oxoxe loDokotela Rogers Magigo osebenza ezibhedlela zikahulumende ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Umumo wesibhedlela ungani awukabi muhle sibili, awukabi muhle. Okwenzakale ukuthi lockdown ithe iphela kumbe abantu bevunyela ukuthi baphume ezindlini abantu basebephuma bagcwala ezibhedlela ngenxa yokuthi bebehlezi isikhathi esiningi begula besezindlini bengatholi uncedo. Ngakho uyathola ukuthi ezibhedlela abantu abagulayo bagcwele. Kodwa ngenxa yokuthi ama-government workers onese lamadokotela babesebenza njani esikubiza sithi ngama-flex hours bekungakafiki esikhathini sokuthi uzathola kugcwele omongikazi labodokotela behambelana labantu abaningi ababuya esibhedlela. Ngakho kuyashota kumbe kuyasilela. Uhulumende kathesi uyalwisa ukuthi ezame ukuthi amise lawa ma-flex hours abantu babuye emsebenzini every day lapho abakhangelelwe khona kumbe lapho abakhangelelwe khona besebenza ama-hours okumele bawasebenze. Yikho sibili uhulumende asakuzama. Kungani awukafiki kodwa lapho kumele kube khona kusalingxaki? Ngoba abanye ungakhangela izisebenzi zikahulumende sisabe sikhala ukuthi singabuya every day kusho ukuthi iholo langkhona lizaphelela ku-transport lokudla emsebenzini kusiya kusiya njalo. So mbona ngani uhulumende usazama ukuthi aku-address. Kungaba yinto enhle sibili into le inga-addresswa ukuthi laba bathole indleko ezifaneleyo ezibayenelisa ukuthi babuye emsebenzini. Njalo kube kuhle ukuthi base bebuya bezincedisa abagulayo.
Odokotela lamanesi babekhona nangokuthi abatholi impahla ezeneleyo zokusebenzisa ezibhedlela zikahulumende, njalo le mithi ezibhedlela ikhona yini? Sesikhangela leminye imikhuhlane ngaso COVID-19.
I-PPE ukutholakala kwayo kwangani kuba ngcono kodwa okweneli. Ilokhu isafunakala sibili ngendlela enkulu, kodwa mbona ngani kwaba lama donations leyinye izimpahla ezinjalo ezangena ezibhedlela ezikulu. Ngakho kungcono kathesi, kodwa kayisikho sibili okumele kube khona. Eminye imithi, amaphilisi lemithi yokwelapha, mbona ngani sisathwele nzima. Kuzamele ukuthi kusetshenzwe sibili ukuthi izinto zitholakale esibhedlela, ngoba asila okuningi. Ngithemba ngathi nxa umumo welizwe usibangcono umeconomy, kungayenza kukhangelwa sibili ukuthi indaba yona leyo ilungiseke, ngoba kukhona ma esiwathi ngama avoidable deaths amaningi, deaths that we could have avoided. Abantu abafileyo okwakumele ukuthi ngakuthiwa bancediseka abaningi kukhona lapha ku-lockdown, kwehlula ngenxa yokuthi into zokusebenzisa izikhathi eziningi zabe zingekho. So ngikhangelela ukuthi nxa umumo usibangcono lezibhedlela zethu zitholi usekelo from Ministry of Health, into zethu ziza bezisibangcono kakhulu.
Lo ngudokotela Rogers Magigo, ingcwethi kwezempilakahle osebenza ezibhedlela zikahulumende, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Abachayeli labagada amabhasi bakhala ngokukhwezwa kwemali esizabhadalwa entubeni zomgwaqo, ama toll gates, esikhuphuke ngokuphindiweyo phose kathathu. Imota ezincane sezihlawula $120 isuka ku-$45, kuthi amabhasi asezabhadala $240, khona kade ebhadala $80. Ibandla le-MDC Alliance lithi lokhu kutshengisa ukunganakekeli uZulu mathupha okwenziwa nguhulumende, ngoba izimota zakhe kunye lezebandla le-ZANU-PF azibhadaliswa kuma-toll gates. Ngesizwe ingxoxo esiyenze lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Sebebhadaliswa kungani bayakhawuliswa ukuthi bahambelane nezimota, kanti amazwa aphucukileyo ahambisa izimota hatshi izileyi lezinqola. Amabhasi asebhadalisa over $500 i-toll gate eyodwa, kambi ungaye Harare kulama kuBulawayo suka kuBulawayo kulama 5 toll gates chenzi kuyabhadala $2,500. Ibhasi eliyemthari liyabhadala $5,000 i-one trip. Yikho ke ama-passengers abhadaliswe malini. Into ehluphayo ikuthi mahlabe zulu ama departments wonke akahulumende lezisebenzi zabo they are exempted ukubhadala, ngoba ababhadali imota zabo zilama stamp ukuthi zidlula mahlayana nje zisihambela. La lezinye imota zezana uPF zihamba mahala emgwaqweni azibhadali, izinduna lazo azibhadali. Uzabona ukuthi uhulumende njengoba enguye olama departments amanengi, nguye lezimoto eziningi, nguye lezisebenzi eziningi, uma zingabhadali kutshengisani khonoko? Yikho ke abantu ababhadalayo ngabantu abampofu, the poor are paying for the rich. Lokho ngithi abantu abampofu abayanga yibo ababhadalela abanothileyo. Yikho ke mahlabe zulu into njengale singaphonguyekela silalise inkophe, sibona ngani sizagcina sicwila sicwila enzikini lapho esaphinda singasoze siphinde sivuke khona.
Manje umumo mubi okunganani.
Namhlanje entabazinduna toll gate sifumane imota ezinkulu ama haulage 15, amabhasi 12, izimoto ezincinyani 30 zimile. Abantu besithi abalamali ukuthi bedlule, abanye besiya ngapha eGwelu, abanye besiya kuBulawayo. abantu abaningi basuke sebephume emabhasini sebeswele ukuthi kuzakuthini ngoba labanikazi bemabhasi ede besithi abakwazi ukuthi kulomthetho omutsha bahluphekile abantu benkosi sibone lesi le labanye ibhasi eschool bus David Memorial Secondary School layo iphakile sebeswele ukuthi bazadlula njani kunokuyana ukuma abantu isikhathi esiningi bengahambi kungalamoya ebhasini kwenza ukuthi abantu bethelelane ukufa kwe-coronavirus ngoba abantu baphongumiswa nje abantu bekhonone abanye basuke sebemisa amanye ama-lift labantu baba ama-lift sebefuna izimali eziningi ukuthi laba abade bebancedisile babhadala imali eziningi kubuhlungu ngoba abantu abasuke embembesi besiye edrobheni ethi bephadala $2 khathesi abantu bezimota sebefuna $5 yusa
umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwobulawayo kambe uhlelo olutsha olukahulumende olokuvuselela umnotho elizwe olithiwa iNational Development Strategy 1 luzavuselela umnotho welizwe na umongameli Emerson Mnangagwa ngeviki edluleyo uphawule uhlelo lolu esithi luzasungula imisebenzi ezinkulungwane lezinkulungwane njalo uvuselele inotho yelizwe lolu hlelo lukhangelelwe ukuqala ngozibandlela luze luye phela ngomnyaka ka-2025 ngemva kokhetho lomnyaka ka-2023 sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Masimba Kutshera yena othi lolu hlelo luzafana nje lezinye inhlelo zikahulumende ezike zasetshenziswa ngesikhathi esedluleyo kodwa zingaphumeleli
ngokukhuluma kwabo bathi bona uhlelo lolu luza balulandela olwe transitional stabilization program nxa usakhumbula uza bakwazi ukuthi ngo-2018 bebelohlelo olwe transition stabilization program babe sithi bona bafuna ukuthi bastabilize economy so khathesi sebele national development strategy eza sebenza over 5 years kukhanya njengani sebe sithi bona isikhathi se transitional stabilization programs esiphelile sokumele bavuselele iconomy ngokwayo ngoba sebe istabilizile so ngokubona kwabo bathi bona uhlelo lolu luzanceda ukuthi iconomy ivuke ngamandla kwehliswe inflation njalo ukuthi kube lemisebenzi iminingi kakhulu edlula inkulungwane ezing ngamakhulu ayisikhombisa 760,000 imisebenzi abalethembele ukuthi izaba khona nge-development strategy yabo le.
Siyabona ukubana uhulumende useke wethula inhlelo zokuzama ukuvuselela umnotho ezikhanya zingaphumelelanga. Ngokubona kwakho kuyini kahle kahle kumele kwenziwe nguhulumende ukuvuselela umnotho welizwe?
Kuvame ukuthi inhlelo ezinjengalezi ziyabuya uhulumende engakhulumanga labantu. So ngibona njengani kumele uhulumende engezelele ama-consultations ukuze abantu bakhulume abakufunayo uhulumende ayehlela abuye lama-documents anjengalawo. Ngokubona kwami ama-documents yiwo aqala abuya first bese zama ukuchasisa ukuthi ama-documents angikhona ahamba njalo kodwa ngibona njengani it should be the other way around ukuthi abantu kumele bakhulunywe labo ama-documents engakalungiswa ukuze uhulumende abekwazi ukuthi abantu bafunani okwesibili ngibona njengani uhulumende kumele akhulume iqiniso ngoba angibone kwenzakala ukuthi ungaba le misebenzi engangenkulungwane ezingamakhulu ayesikhombisa kuminyaka emhlanu elandelayo so uhulumende ma engakhuluma iqiniso kuzaba ludubo ngoba i-development strategy le nge 5 years kumele sibe njalo lama documents ale minyaka eminingi ukuze i-vision elizwe siyibone ngoba ukwenza ama documents sikhangela ama elections angibone ukusinceda thina njengelizwe.
Umnumzana Masimba kutshera ingcwethi ecubungula ezomnotho elizwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi kusukela namuhla uhulumende uzaqala ukuthathela abantu amapulazi angalinywayo kuphiwe abawalindeleyo. Umphathintambo wezokulima umnumzana Anxious Masuka wethulela imbiko embuthanweni wokuphawula uhlelo lwesiphala senkosi ezishabane ngomgqibelo. Iphephandaba lobulembu le-internet le-newzimbabwe.com lithi izakhamizi zesigaba seManicaland zesabela ukuhlaselwa ngabahlamuki bakule Mozambique abesimoslem abedlulisa amalawulo abeqembu le-ISIS ababikwa bebulala izakhamizi zakwele Mozambique mahlayana. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Bonani sanibonani bantu bakithili njani ngezindawo ngezindawo. Mina ngilombuzo bantu be Studio 7 lana ukuthi kanti imali ivula ama message wethu lawa awabantu abasupporta iZanu PF aliwavuli yini kumbe kaliwabali lati sizwe ukuthi kona bakhona abantu abasupporta iZanu PF. Ngoba mina selokhu ngangena ku Studio 7 angaze ngizwe umuntu oyedwa ethi phambili ngeZanu PF. Ngizwa abantu bekhala nje umhlaba wonke abantu bekhala izililo yonke indawo akula kuthi kuphi. Mina angazi ukuthi kanti bavotela ngoba bavotela ngobani abantu abavotela ngobani ngoba angikaze ngizwe nje umuntu oyedoctor ethi phambili ngezani kwenu izanti bekhala nje izililo kuphela indawo yonke and bakhala iqiniso ngezinto abaphilazwe empilweni. Sibheke ukhetho lweAmerica kube nga uTrump uziphumele nje ngokuthula kanti manje maye esalele embusweni uthi omnankakwa benzeni omnankakwa befundile ngoba laba badinga ukufundiswa lapho izanu PF abantu bonke badinga ukufundiswa wafuna isikolo bonke bebekwazi ukuthi uma kuthiwa uvotelwe ngabantu kutshoni bebekwazi ukuthi abantu baphathwa kanjani bebekwazi ukuthi kona uma kuthiwa ngupresident kutshoni notokwabo lokho badinge kampela ukuthi bahanjiswe esikolo bonke labo akula nto abayaziyo lutho ukuhlukumeza nje abantu kuphela phela izanu PF ngeqiniswe inki embusweni iphila khona abantu lokuhlukumeza abantu lokubotshwa kwabantu lokanti abahlale botshwe sukuzuma
khonapho ku Studio 7 linjani hayi sina siyaziphilela siziphilele sibili izulu alini ngaphe Atherston alini sise Atherston laphe Flapus izulu alini yebo alini izulu empilo ke samvothelayo asimboni usiphea sithole asimboni akazele ugqobe la wasithembisa izigojo lokansela wakhe asikaze sibabone losabacina ngo-May 2018 bezokampena abakabuya silamanzi Atherston lapha silamanzi bakithi lapho elikhona khona bosipeya buyalizogebha izigojo zeni lasithembisa zona umalaki balaki la esamkhipha ngenxa yakhona okho izithembiso eziphele emoyeni elokhu esikhombisa ngento eyodwa othiwa amanzi Atherston.
Studio 7 sanibona abengicela ukuphawula laphana kuchamisa laphana ukuthi kanti laphana uchamisa befuna ukwenzani ngoba sekubonakala manje ukuthi vele into abakade ifuna ukuyenza ayibonakali into abakade ifuna ukuyenza. Yena wabaleke eqenjini le-MDCT ngoba efuna isikhundla sokuba yi-president. Akabuye MDCT kona lana ama-structures azoba yi-secretary general manager. Vele uJamisa akekho esikhundleni sokuba yi-president. Yena ungale phansi ngale ku-secretary general manager. Manje yena manje usebona ukuthi angeka khona ukuya phezulu ekubeni yi-president. That is why wavula iqembu. Nanti iqembu lakho naselimehlula. Selimahlula uJamisa. Hathi nasihamba nomakhuphe ndoda sikukhangele.
balaleli abahle be-Studio 7 nabasakazi be-Studio 7 nangusibanda ngizalwa khonapha eMangwe kathesi ngilapha eJoburg bakithi ngibalokudana kakhulu kunanzelela ukuthi abantu bakithi abesindebeleni sisuke sibe yithi esisetshenziswa kakhulu ekudivideni i-opposition siyananzelela kathesi i-NDCT bagcwele abakithi abasetshenziswayo khonalapho njengabokhaliphani phukeni lapho den moyo lapho thokozani khuphe vele yiwo osungani ngumsebenzi abawukhangeleyo ngifisa ukuthi ngitsho ukuthi thokozani munzora nokomiti namazanu p f studies izinto zezanu lezo vele abasoze abasibe bantu kuthiwa kumbe i-political party izisebenzi zezanu zinjongo yazo ikudivide ukuphambanisa i-genuine opposition eyi-NDC alliance singavumeli ukuthi siyehlukaniswe ngemihlobo futhi kwesinye isikhathi sisuke sicine ekwehlukaniseni ngemihlobo kuthiwa abanye besithi kula mandebele kula mashona kule phathi zamashona kule zamandebele singahamba ngale ndlela ngeke sikwanise ukuthi siyisuse izanu p f esikhundleni ngoba sifana nabantu abashiye inyamazana abasayiqotha singakayibambi sibeqalisa ukuthi nizathatha imilenze mina nizathatha lokhu ingakabanjwa ungazibona usuqalisa ukufuna ukushiya umkhono umlenze inyamazana ingakabanjwa vele injongo yakho ngifuna ukuthi inyamazana le ingabanjwa azinazeleleni izanu p f yela amapholisi amabi ayikhona ukuthi amashoni awonke amapholisi amabi ayikhona ukuthi singathi amandebele yamandebele kumbe njani amashoni kumbe njani amapholisi ezanu yiwo asehlukanisayo sikhiphele izanu esikhundleni konke lokhu into okwe-terrorism vele kwabuya lezanu ngesikhathi bebulala utomugara yizo isikhathi beqala ukuthi baqinise indokuze i-tribalism isebenzisa i-tribalistic card isebenzisa i-divide and rule izanu kuyethi kunanzelele lokho engingakutsho nje ukuthi uthokozani khuphe labanye bakhe ku-ground bakhohlwe ishemo vele angike besirobe bazathola bona abazabe bebhadalwa bethengwa kodwa abantu abasapota ngengqondo ku-ground abasoze bathole lutho bazahlala nje behawula abasoze futhi bazuze abantu abangaka abasoze bayithole yona isithe eyodwa loba ngaphi bazaze beyizifela nje beyizitudise ezanu abashiyana lathi thina abantu be-MDC alliance.
Amazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele ezivela ngapha kwele Melika, amagqwetha kamongameli Donald Trump abikwa eqhubeka esethula emthethwandaba izicelo zokumisa ukugqitshwa kokubala kwamavoti ezigabeni ezimbalwa. Esigabeni seGeorgia kwabalwa kutsha kwatholakala umnumzana Joe Biden elokhu ekhokhela lanxa kwaba lo mehluko omncane kulakuqala. Kodwa amagqwetha kaTrump athi akubalwe njalo okwesithathu. Lokhu sokumise inhlelo zokuqhubela uBiden intambo zombuso. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Mina ngibona ngathi ukubalwa kwamavoti aweGeorgia kuyimfanelo ngoba ukhona obephakathi kwalolu khetho ongasuthisekanga ngendlela amavoti abe impumela ibingayo. Njalo ukuthi babale batholakele kulamanye amavoti angabalwanga, angingazi ukuthi inani lalawa amavoti lingakanani ukuthi lingatshintsha impumela yokhetho na. Kodwa kukhanya kungatshintsha ngalutho impumela yokhetho. Njalo ngingazi ukuthi amavoti lawa utholakala kwawo sizakuthi atholakale efihliwe ngumuntu obe le njongo kumbe kube liphutha nje elenzakalayo nxa abantu besebenza izandla zibazi ziningi. Mina ngikuchoza ukuthi ngedemocracy yeAmerica ukuthi ezinye izinto iAmerica ezibona izo zona ukuthi bayazitshela. So bazitshela ukuthi bayidemocracy and babe lokhu bephinda. Kodwa bekhohle ukuthi bona bale mpumela eyendlela abenza ngayo izinto. Khona lokhu ukuthi bancindezele ivoti zabanye. Babencindezele ivoti zabantu abamnyama. Nalamhlanje ukuthi ubona beloku bephindaphinda ukuthi bafuna ukubala eGeorgia, bafuna ukubala eDetroit, bafuna ukubala ePhiladelphia. Yikuzama ukuthi engxenye bangancindezela ivoti yomuntu omnyama. Kungani bengafuni ukubala ezindaweni lapho Trump angawinanga khona okulama vote, okulabelungu abaningi? ngakhangela iPhiladelphia lidorobha lihlala abantu abamnyama abaningi. Ukhangela iDetroit lidorobha labantu abamnyama abaningi kwedlule indawo elabantu abamnyama abaningi. Ukhangela eGeorgia indawo efana nayo lokuthi imisebenzi yona le abantu abakhangela ukuvota labavotisayo endaweni eziningi iphethwe ngabantu abamnyama. Isolo yakhona yona leyo abalayo lokuthi bethi bayidemocracy bakhohle ukuthi bavele bona bale history of slavery. Le ndaba yokuthi bona bavele bayawazi ukuncindezela omunye umuntu.
Sifundo bani singasithola ikakhulu nxa sikhangela ukubana kukhona lapho kuthiwa sekubalwa kakutsha?
Isifundo singasithola lapha ekhethweni lolu lwakathesi. Mina ngibona ngendlela ezibalulekileyo ezichiyeneyo ukuthi esikufundileyo ukuthi bakhona abantu abayalela embusweni emazweni wonke. Sikujayele bona bakujayele ukuthi buyinto yase-Africa kumbe bakufake njengokuthi indawo kuzindawo Eastern Africa okule socialism okulani. Kodwa e-America baze bakubona ukuthi bamtholile umuntu ongafuni ukuphuma embusweni. Okwenza ukuthi kube kuloko kubalwa kubiselwe emuva kubalwa ikuthi umuntu odliwoyo kafuna ukuvuma. Njalo okwenza ukuthi abantu bavume ukuthi kubalwe ukuthi yona le indaba ukuthi lilizwe likhululekile omunye lomunye ulama rights akhe ukuthi angacela ukuthi kubalwe nxa ile mali. Angiboni mina ukuthi kuyinto entsha ukuthi ubalwa amavoti ayabalwa wonke amazwe amavoti ayaphinda abalwe. Kwenzakala ekhethweni leKenya ukuthi amavoti akaphinda wabalwa. Ngaphandle ngingazi kithi siye sazama eZimbabwe ukuthi siphinde ukubala but wasehlula. Kodwa ukubala kwamavoti kuyinto ejayelekileyo, into okumele ukuthi ikhuthazwe nxa kulomunye olensolo ukuthi amavoti abalwe. Kungancindezelwa kokuphela ukuthi hayi sesiwinile kasifuna ukuthi sibale sibuyele emuva. Ukubala kuyinto okumele ikhuthazwe kakhulu ukuthi kutshengise ukuthi ukhetho luphumelele. Njalo lukhetho obungela udlwangudlwangu, lukhetho olungafihli lutho. Xa ungafihli lutho uzavuma ukuthi ubalwe. Awuboni ke uTrump uzababalisa kuze kufike mhla ka-20 uBiden ezayingena embusweni lokuyobalisa.
UNkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe isihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma le Studio 7 ecingweni yasedolobheni leSeattle eWashington State.
Now this one called AIDS, and this disease can't be cured. You hear that? Man, you catch AIDS, you will shorten your days. Man, you catch AIDS, you will shorten your days. Love is a serious thing, not take it for fun. When you meet a girl, use a condom, because this disease is going around, and this disease is putting us down. No exchange, no refund. Once you catch AIDS, your life is done. And if you catch AIDS and I look cure for, let me tell you something, don't go a doctor, cause doctor himself a look a cure for. So man you catch AIDS, you will shorten your days. Man you catch AIDS, you will shorten your days. Remember one time he used to run down woman, and through the AIDS business I get out of hand. Right, you know me, I have to stick to one woman. Just ask Rosie, she are the only one. I want everybody to understand, and I'm talking to the younger generation. You know the AIDS disease coming like a time bomb. This disease don't love no one. So man you catch AIDS, you will shorten your days. Man you catch AIDS, you will shorten your days. Cause they gonna riot to a maximum, and the herpes to a maximum, and the syphilis to a maximum, and the VD to a maximum. But the AIDS disease, we no want none. Man you catch AIDS,
singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. Kulababili abakobulawayo ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 lo yedwa owemaswingo izolo. Abachayeli labagada amabhasi bakhala ngokukhwezwa kwemali esizabhadalwa entubeni zomgwaqo, ama-toll gates, esikhuphuke ngokuphindwe phose kathathu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande. abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.